sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 22 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kuleli dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zaleli dolobho, nendlela okuphathwa ngayo izikolo zikamunicipality lo.
Izikolo zeKhansili zihlalele emuva kakhulu kwezentuthuko ngoba iKhansili lokhu isifuna ukuba nesandla esinzima, kanti izikolo zikahulumende abazali babumba amakomiti lokuthi ama-ADC.
Kwezokholo sicubungula ukuphathelane lemichado.
Kulabo abangakachadi kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani, ngoba lowo muntu liyahlala lize lehlukaniswe ikufa. Ngakho ke kumele ube kwazi ukuthi lo muntu liyahambelana.
Kwezemidlalo lamuhla, u-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu leBhoso, uNesai Moyo.
Kathi kahle laqala kwama-colleagues ethu uRoy loMadi inda yoba xasuthi super and then lasethatha uma supporters abi balikhulisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Ikhansili yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho emhlanganweni osanda ukuqhutshwa owe-full council meeting okugoqela uhlupho lokusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zalelo dolobho, lendlela izikolo zekhansili eziphathwa ngayo, njalo yathatha izinqumo ezingaphathisa kulokho. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubela umsekeli kameya walelo dolobho, uMnumzana Edwin Dlomo.
Okokuqala okwaphumayo yikuthi sakhumbuza izakhamizi ukuthi akulamanzi edolobheni lakoBulawayo. Ikhwela la manzi-ke amancane akhona siwasebenziseni ngokunanzelela okukhulu kahle. Sasesikhuluma ngokuhlanzeka kwedolobho enforcement ukuthi kumele idolobho lihlanzeke, kumele njalo njengekhansili sibophe abantu bemshikashika lapha laba abathova endaweni abangavunyelwayo ukuthi bathove kizo, ikakhulu u-60 Avenue laphana. Savumelana-ke ukuthi kumele kube ne-enforcement enkulu babothe laba bantu. Ngathi-ke ngokunye kwezinto esakhuluma ngazo saphinde sakhuluma nangama-policies ukuthi kulama-policies osakumele atshintshe, ikakhulu ipolisi ephathelane lezikolo zekhansili. Izikolo zekhansili zananzelela ukuthi zihlalele emuva kakhulu kwezentuthuko ngoba ikhansili lokhu sifuna ukuba nesandla esinzima esikhulu phezu kwezikolo lezi, kanti izikolo zikahulumende kulo mthetho othi abazali babumba amakomiti lokuthiwa ama-ADC. La ma-committees bese kusuka yiwo ahlala phansi nobukhokheli besikolo, i-administration barani isikolo, bavumelane labazali ukuthi kambe ukuze kumbe sithenge ibhasi kumbe ukuze sakhe i-ECD block kumbe ukuze sifake i-general kumele sisebenze njani. Basebenzisane-ke kwizakhamizi-ke abazali kunye-ke i-administration yesikolo-ke, kodwa kukhokhela-ke abazali ababe bekhethiwe okubiza kuthiwa i-SDC committee. So izinto nje esakhuluma ngazo-ke kumhlangano odlulileyo okaSeptember sisekhanseleni.
Lapho kudaba lwamanzi lakhuluma langesisombululo yini ukuthi kuyini elizakwenza njengekhansili ukuthi liqede lolu hlupho?
Isombululo saphuma ukuqala sakhuluma ngokuthandaza yoyifoda enkulu naleyo ukuthi ithandaze uNkulunkulu, sicele bakithi lonaka ezulwini. Okwesibili sasesikhuluma ngokuthi kumele sibe nalokho okuthiwa ngesilungu ama-short term measures esingalungisisa ngawo ukuthi amanzi nala amancane agcinakale, ukuhlanganisela ukuthi-ke ama-leaks ethu avalwe kusukela khonahale emadamu kusuya kuma-pumping stations ukuze kuzofika ezindlini zabahlali bedolobha lakoBulawayo. So sacela-ke ngokunjalo-ke imali-ke kuminister of finance imali ngayo-14 million ehlanganisela ukuthi kusenzisa nalezo zinto, ikanti sincedise le-pumping capacity siyananzelela ithule edamu lensiza lelo mthabezi angana sangamanganyana angasincedisa kuze kufike isikhathi sokuthi kube yi-next game season. So sakhuluma ngakho lakho-ke ukuthi kumele-ke sibe le dual pumping system ezenza ukuthi amanzi kuthiwa aphampe nje aphume ngobuningi izakhamizi zeseekhethi. Kanti imidam cam sakhuluma ukuthi sizancedisana le nhlanganiso ezimeleyo efuna ukuthi akhe idamu elitsha ukuthi ayi-glass lock dam bangaliyakha-ke bevumelana nezingaba lezingwa kutho ukuthi-ke lathi nje idolobho sesizama nawo ama-chansi zokuthi sitholela amanzi sisaze sile-seven sitose amanzi. Ikanti okunye sakhuluma ngakho yokuthi uhulumende afake i-security enyamandlovu akhwifa indawo liyana ilindwe wabantu babandalayiza kakhulu khona ngale okugcina senza ukuthi sithole amanzi amalutshwane njengedolobho. Ikanti sakhuluma njalo ukuthi si-explore sikhangele njalo amanye ama-akhwifa abantu bakhuluma ngenkulumani khetha akhwifa bakhuluma ngenye esematoko bakhuluma nje ngama-akhwifa amaningi ngenye indlela la efuna ukuthi si-explore ngayo. Okunye njalo sakukhulumayo ukuthi kunenhlanganiso okuthiwa i-vay e-Netherlands inhlanganiso leyo ifuna ukuthi incedise idolobho endaweni zamanzi. Yikho-ke yaproposa ukuthi i-department yamanzi ibe yodwa wenzela ukuthi wenelise ukuthi basincedise lathi sebebona ukuthi phela kasigerimenti kasidayivethi imali yamanzi ifake kumbe kulungiseni umgwaqo. Yikho wasekuphume imbiko-ke ngasiyo kuzakhamizi zakobulawayo ukuthi idolobho selifuna uku-privatize amanzi kumbe ukuthi amanzi abanje ngenhlanganiso ezizimeleyo ezingayisizo ze-council. Yikho-ke kwaqhathiswa-ke emhlanganweni ukuthi hatshi yabona into enjengenaleyo khona sizakhulumisana ukuthi nxase sithi-ke ibe yodwa i-department yamanzi sitshoni kodwa eqinisweni kakutho ukuthi iza-privatiza kakutho ukuthi abantu bazabe sebethenga amanzi edula ngokuzaba njani esifisele ukuthi kayiseparate iphume kwi-department ye-engineering ehlale iyo-DND works department yona ibe yodwekinga yamanzi. So ezizinto nje ezakhulunywayo lo mhlangano we-council wawukhona.
Lowo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, esixoxelaye ekhona le ukobulawayo. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo. Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Chris Godfrey owaziwa ngokuthi Chris G ophathisa abahlala ezitaladeni labanye kobulawayo esebenza le nhlanganiso ye-Helping the Homeless.
Into yokuqala engayitsho yikuthi into le siyiqalisa asiqalanga ngengqondo yokuthi hayi sifuna ukuba registered sibe recognized or something. Saqala nje nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule nxa ubona ukuthi kona ngingakhwanisa ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelani ukumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besiziphusha uthi nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama ewele phansi uthi uze ihliziyo yakho vele ithaya sibili ukuthi eshi ngabe vele bengikhwanisa ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje no but singamelele ukuthi sibe nama-millions even idola nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise omunye umuntu incedakale ngalo. So ngokukhula ngoba siqala le template ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku-100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think kungabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered.
Abantu eliza kuba lisebenza labo ngabantu abanjani njalo kulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani?
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina engakhululeka even noma ukhathana noma usemazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela isifiso sendikuthi sibone nje abantu bencedakala.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa elinhlanganiso ekuphathiseni uZulu
kule ndaba e-counseling center? I-counseling center it's becoming agent day by day because sezanenzela ukuthi khona abantu abaningi esisebenza labo they're so much vulnerable and traumatized some of them because of the environment that they're exposed to is very toxic and it's not healthy. So silesifiso xa singathola khona indawo esingakwanisa sibe sikondakta ama Catholic sessions ngoba njengamanje silomnye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho ukuhlala khona sehlala somewhere samnike imali yestati waqalisa ibhizinisi yakhathe esuyasebenzela kodwa inkinga sesele layo uthi yena akasafuni ukubhema ugwayi. So siyaba-limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba le-chance le-space yakhona ukuthi sibe simnikeza ama-episodes simnikeza ama-counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engatshiya njani ukubhema ngoba ukuthi simi-invite lapho esebenzela khona sometimes i-environment yangikhona iyababhizi kumbe iyabathu exposed wokuthi liyagcina lingasifanisi ukuthi libe lama-private conversations nje umuntu la ekwansi ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akule omunye umuntu omjajayo ekwansi ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe esisebenza that we're actually working towards. Then kule ndaba ukuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba ka test these guys they cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgeini azo umuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye baba saba abanye njani umunye yathi hayi ngcenye uzatshontsha izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo nxa singakwazi sifikelela ama-programs esizabafundisa amaskill bibe labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemkhuhlane etshiyeneyo abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule izinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes baya bengakwazi ukuthi kwenzakalani, baya bengakwazi ukuthi kuhamba njani. Ngiyakhumbula ngezikhathi ze COVID, babona nje sebechotshwe town ukuthi kuhamba njani. Sebenza ukuthi akwata kule corona, akwata kule corona. But labo ukuthi bebe bezwisisa ukuthi kuhamba njani. Abantu bafa. This thing is killing people bebengelako because abala ma TV abala ma radio.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala ezitaladeni kobulawayo esebenza nenhlanganiso ye Helping the Homeless. Nxa lifuna ukuxhumana laye lingamthinta kunombolo yesithi +26377275271. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyabonga Daboka ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko wena. Owenze usenziwe manje. Sigcina amasiko wena.
Sinjani izirwandaba lo ngumthembo sithembayo ogibs dube ngikuhlelo ezamasiko lamhla ke ngixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ngekuqhatheka kwezinduna ezizweni sikaMthwakazi. Baba Ngwenya sawumukela kuhlelo baba.
Ngibingelele baba uDube ngiphinde ngibingelele nakubalaleli nakubasakazi bonke nje.
Ye akusitshele ke sizwa kuthiwa ke kulomcimbi ozabo khona. Wenduna ugampu abantu baningibona ngizani bangabe bemazi ugampu ukuthi mbazi akuthe ngamaphishana khona
kunjalo babudube sikhangelele ukuthi lenyanga esiyakuyo mhla ka 4 sizabe silaphayana endaweni ebizwa kuthiwa kogampu ilaphayana emngceleni weplumtree necholojo okulomfula nje abathi umanzi amnyama abaye baya kwethu bedungunada kule ndawo ke lapho elamanxiwa lapho kwakwakhele khona induna ugampu sitole ngenye yezinduna eyazwayo ukuthi yazalelwe endleleni xa inkosi uzilikazi yayibaleke kumbe ngithi yayifudukele kwaZulu yaba ngenye induna eyazalelwa endleleni laphayana engathi kuse-Northwest eMkhwahla ngonyaka ka-1832 uzokhumbula ukuthi induna uGampu ishiyane nenkosi uMakhokolondo olobhengula ingqungulo emadola abomvu nokuguqa engazendla wafowa ngeminyaka emibili bakhula ke bebonke uhanjwa nje kusuka khona le kuzobe efika laphana ebudlanondo basengabafana bayakhula kwaze kwaba yisikhathi lapha athatha khona izintambo zokuduna obabuvele ukuyise uMagqeke ongomunye owaba liqhawe ngempela elasuka lenkosi uMzilikazi esizokuthiwa nabo becishe belingana ngokweminyaka yokuzalwa nxa sebefika laphayana owasalaya laphana ngukhokho wakhe uMagogo onguye ozala uMagqekeni uMagqekeni wafika
ngapha kwele kwela sekuhle nodo yes singathi singathi khona lapho ngwenya masikhangela khona lapho ngwenya singathi kuqatheke kangalani ukuthi kube lo mcimbi wona lo
kuqakatheke kakhulu njengoba bengisalanda iqhaza elabanjwa kume ngithi igalelo elafakwa izinduna zakithi ekutheni kwakhiwa isizwe sakithi namhlanje njengoba siyisizwe esikhulu kangaka. Kungoba inkosi uMzilikazi engahambi yodwa ehamba namadoda abonisayo ngoba omaqhekeni laba yibo abathi no inkosi uMzilikazi silawe bebamsanelele la madoda afana nabomkhabakhaba mkhwanazi nabodambisa amahubo mafu bathi sinawe sizofa lapho ufa khona. Nangempela iphupho labona lapho iphupho lenkosi laphumeleliswa ukuthi wayena amadoda afana nabo nayinduna ugaba uqobolwayo. Yikho-ke namhlanje-ke siyala phana esikhubuzweni ukuthi kuyekhunjuzwa abantu ukuthi singakhohlwa ukuthi esizweni sakithi kwakunenduna eyayinkulu kakhulu uyiyona eyaba nesandla ekutheni kwakufika isizwe sakithi namhlanje. Njengoba uzokhumbula ukuthi igabha okwakuyibutho elaliholwa yinduna uGambu lalila lamaxhiba amaningi ayingaphasi kwalo. Kwakunamabutho amaningi kakhulu esingaba lomabhudwana onyama yendlovu ubala nje ukuthanda imali engaphasi kwegabha laphana. So yikho-ke okwenzakalayo ukuthi nxa sisiyakhumbula induna uGambu sifo singakhumbula umntu omncane sisekhumbula umntu omkhulu owaba yingxenye okwakhulu kwesizwe sakithi.
Hayi ke siyamuzwa ubaba lapha-ke uNgwenya bebuya lazo sibili kodwa isikhathi iso sesingasavumiyo ukuthi sibe silani khonapho kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lithemba lokuthi lizasilandela futhi kuhlelo oluzayo ngeviki ezayo. Ngoluvalise emoyeni ngumthombo othembayo uKips Dube Lilale. Ulwangwenya siyabonga ngathi nokusasa babo.
Siyabonga.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisipanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle. Ngizafuna namhlanje sikhangele udaba oluqakathekileyo udaba lomtshado. Ngibala kuGenesis chapter 2. Asikhangeleni iverse ka-21. Inkosi uNkulunkulu yamehlisela umuntu ubuthongo obukhulu walala. Yasikhupha olunye lwezibhambo zakhe yavala indawo ngenyama. Ubambo inkosi uNkulunkulu eyayilukhuphile emuntwini yeza ngalo owesifazana yamusa kumuntu. Umuntu wasesithi lo uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami. Uzakubizwa ngokuthi ngowesifazana ngoba ekhutshwe endodeni. Okokuqala phansi siyananzelela ukuthi ukuhlanganiswa komuntu wesilisa lowesifazana esingathi ukugcina kusiba ngumtshato kudala imuli kwaqalisa kuye uNkulunkulu. Nguye wanika u-Adamu umkakhe waletha u-Eve wamletha ku-Adamu. Khona kuqakathekile ukuthi sikubambe. Njalo siyananzelela ukuthi u-Adamu wakwamukela ukuthi hhayi lo ulethwe nguThixo kimi. Ngakho-ke bemfuna sibe le micijo ethize okumele siyinanzelele nxa sikhuluma ngomtshato. Okokuqala engifuna ukuthi sikunanzelele njalo sikudwebe phansi yikuba umtshato wawusengqondweni kaNkulunkulu njalo umtshato waqaliswa nguNkulunkulu awuqaliswanga ngumuntu. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhuluma ngomtshato ngokuthathana kwabantu siyekhangela ukuthi kanti lo owaqalisa linto wavela wakubeka njani. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wakuletha ukuba umuntu wesilisa lowesifazana bahlale bebonke kuthiwa wasesithena ngenxa yakhonoku umuntu wesilisa uzakutshiya imuli yakhe ukwenzela ukuthi bebe nyama inye lomkakhe. So kokuqala sinanzela ukuthi kwakusengqondweni kaNkulunkulu nguye owakuqalisayo. So singathi-ke vele wona umtshato into eyabekwa ngoNkulunkulu. Okwesibili siyananzelela ukuthi lo owesifazane walethwa nguNkulunkulu ezomnika umkakhe. Ngakho-ke kulabo abangatshati ngiyalikhuthaza ukuba
kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani. Konke khonokho kumele kube izinto uNkulunkulu awucebisa ngazo, ngoba lowo muntu liyahlala kuze lize lehlukaniswe ikufa. Ngakho-ke kumele ube kwazi ukuthi lo muntu liyahambelana uThixo uthini ngalo muntu, ngoba uNkulunkulu ngiyekwazi isiphetho sento. So uyakutshengisa, uyakuvezela ukuthi umuntu ongakuthatha umuntu onjani. So abantu abaningi siyafuna ukuzidingela, thina sikhangele ukuthi lo muntu le mali kumbe lo muntu njani, sikhangela ngamehlo enyama. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhumbula ngomtshato sikhangele ngamehlo langelihlo likamoya elivela emqondweni kaNkulunkulu, ukuthi kambe uThixo ufuna wena uthathwe ngumuntu onjani kumbe wena uthathe umuntu onjani. Njalo kuyamele kube yinto eba ingxenye yomthandazo wakho ukuba ukuthandazele lokho. Kulaba sebethathene kuyadingakala ukuthi akhonto ukuthi hayi ingxenye lowa usuyinkunkulu adinga umthathe. Kumele ukuthi uthandazele ukuba uNkulunkulu aqinise umtshato wakho, atshintshe izinto oyabufundi zitshintshwe emtshadweni wakho. Nxa kulokunye ongakuthandiyo, kulokuthi libe lisilwa lidlephane, hambani esikhathini somthandazo. UNkulunkulu ngicela utshintshe unkosikazi wami lapha, kumbe uNkulunkulu ngicela utshintshe umkami lapha lalaphana. Kube yi-prayer item, kube ngumthandazo ukuthi uNkulunkulu mfunkile umuntu abe yindlela ovele wena ufisa ukuthi abe yiyo yimi. Nxa sihlezi sisonke sidala imuli siba labantwana. Baba, ngegama likaJesu sithandazela bonke abalaleleyo abatshatileyo kumbe abafisa ukutshata. Kunemtshato baba emihle, kunemtshato eyinye engabi phakathi kobunzima. Ngiyathandaza ukuba wena Nkulunkulu wami uzokusiza abantu bakho bakhulumisane, bathandaze beqe lesi sigaba sobunzima. Ngiyathandaza ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Soku yisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Mina ngingomunye wabalili esikucela ukuthi nxa sifaka amabele ethu bakithi, imali yethu kasiyiphiwe masinya ukuba sidla khonapho lapho esisebenza khona. Ngapha emakhaya akula nto esiyitholayo, nxa sokuthiwa kuyaholisa ukudla kwe-social welfare, ngabasibali bathi siyalima, sithi sesifake imali ngale singasaphiwa mali futhi silambe kodwa singabalimi. Cela ukuthi nje nxa sifaka amabele ethu 21 days lesibhadala, ngoba amabele sabe sesiwafakile asimelanga silambe sisebenza, sinje silambe sisebenzi.
Sikhuza imihlolo lapha kojimila lapha kungena abantu be-water bangenela abantu abalobojojo babo bayabacharja bathi bagebho imigodi leyo kungekho emthethweni. Kambe isihluku bani sesenziwa yigovernment ebantwini? Abantu ngapha bayalamba, inkomo ziyafa, kakula manzi, akula mgodi ugovernment eyigebhela abantu. Kodwa hambe engenela abantu enika amarisithi ukuthi abagebhe imigodi okungekho emthethweni. Asilankanisi khona, asilankani siphelelwe. Ukudla kasilakho kodwa ugovernment uhambe sharja abantu kwazange egebhelele abantu le mgodi. Cela bakithi lokuzeni i-audio leli ke lifake sizwe ukuthi wona umhlaba vele uthini ngohluko lwenziwa yihulumende ebantwini.
Selibonani, selibonani lonke nje. Isikhambisile wona la amazwi ethu sibacelayo thina abanye abazali sigugura wonde ukuthi singogangeni singolahliwe nento besoze futhi siyihlalele phansi sebesilokhu sikhuluma kuphela wazi wazasethini, ngoba vabe besihlala khona kusemlageni egangeni. Sala sizo nje sizozonke ukukhuluma kodwa yeye kulapha lalapha labe sihlala khona vele aze sizwe luthaze sibone ludo nasihlala etshilo tshokucineni kusemlageni egangeni. Abahlali bendawo abahlezi yokuphela abakhangelwe lenhlupho zabo.
Linjani mazimbabheni, linjani basakazi bethu beStudio 7? Hayi, ukuhlupheka kuphela abantu bakithi, ukuhlupheka. Intuthuko kwakuthiwa izadivasha ngesikhathi sekhethweni, kodwa esikubona ukuthi ivasha yi ukuhlupheka. Abafowethu special amazweni angomakhelwana bethu bathwele nzima, bathwele nzima, bayabotshwa ama-roadblock. Kunzima. So asizameni ukuthi silungiseni lizwe lethu, asilo lizwe elobuyanga ilizwe elinothileyo kodwa iZANU-PF hayi yehlulekile bakithi. Le CCC akimecelene layo kidedela abanye labo ke besebenze bebona ukuthi bahluleka beseyanga. Ikhona izaphu eyaziwa ngamazwe esadak ongathi noma ayiwinile kungabi lakho konke lo msindo lokhona. Ake sizame ukuthi sisupportene sibonge ukuthi kona angeke silethele ukumehluko yini. Okhulumayo ngoWashington Ncube eTholoju.
Asivukeni bathwakazi abahle kuwonke amagumba amanomhlaba la kulomthwakazi khona. Sithi phambili ngomthwakazi emuva kasi soseduze la siya khona. Okhulumayo ngichakwane elikhulu eplump asibonge
kulezano kulamashona kulento ezimbili ezehlukeneyo. So ma wena ungumuntu ungaqalisa ukulwa ngomhlobo ulwa nomhlobo ovele kwesisikhathi umuntu lo ngumhlobo lo ongazange angena khonapho. Wena usesithi njengoba ekhuluma ulimi lololo userong sezinto zePalestina leIsrael hayi khona thina lapha asili into zamaJuda namaPalestina. Silwa into yokuthi singabantu abamnyama sonke and ayi problem ekhona kule part okuthiwa yizanu kube nama-opposition. Alwa nani le zanu not amashona. Yikho nje kungihlupha kakhulu khona lokuthi kati abantu saphuma kulayini siyanga. Thank you.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo lamhla uEzra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu leHighlanders uNesai Moyo owayesaziwa ngegama lakhe lokuthi Super.
Unetsayi Moyo wayethandwa kakhulu ngabalandeli bebhoso esedlala leli qembu. Yena ke udabuka kontathu ziyathunqa.
Mina ngizalelwe eMakhokhoba koBulawayo. Ngikhulele khona ngafunda eLodge Primary School ngathi ngayenza secondary school yami eMzilikazi. Qalisa ukungena kuHighlanders kuma juniors ni under 13, under 14. So ngaprogressa from there ngangena ku first team since the 18 years. Siyadlala kuHighlanders.
Zikhona yini inkezo owazamukelayo ngesikhathi usadlala Moyo?
Sathola iBAT Rose Bowl. Sathola le Independence, sicase ukudlala iIndependence ngeminyaka yabo 85 khonapho. Ngathi iIndependence was the big cup engayithola.
Igama lakho elithi Super labuya njani? Kwakunjani usadlala ibhola Super?
Ibizo ngaliphiwa ngama-supporters kahle kahle laqala kwama-colleagues ethu uRoy loMadinda. Yoba kwazi ukuthi ngisupha and then laselithatha ama-supporters abi balikhulisa. Yekudlaleni kwami sibili kulama players ayenzima ukudila lawo. Ngathi kakhulu uBoy Ndlovu was one of ama wingers ayehlupha ngoba waye speed esikhulu kakhulu.
Asikhangele umdlalo wenguqu wakulezi nsuku nxa uqedanisa ngesikhathi nalisadlala netsayi.
Kulomehluko kuthiwa abanye bathi ukutshintsha kwezikhathi. Thina sidlala i-aim yethu yayiku-entertaina abantu. Abantu bakholisa ibhora la nga singaphuma sidliwe kodwa babona ukuthi hayi bekudlalwa la kwakungala mali and sasidlalela i-entertainment lokuthanda ibhora lathi sasidlalela ukuthi ngidume nje ngibe ngunetsayi ngibe ngusuper ngithole lelo bizo libizwe. Kwakuyinto eqakathekileyo akusafani lakhathesi sokungumsebenzi bafanele laba. So kule nto eziningi ezi-aplayayo ezelebha lani kuyatshintsha into zahamba zatshintsha ezinjalo.
Kukhanya eZimbabwe abake badlala ibhola ezingeneli phezulu abakhoke ukukhokeleni umdlalo wenguqu.
Okunye ngingathi maybe ukuthi abaningi bethu sesaba ukungena ezikhundleni lezi maybe sesaba i-challenge especially team enjenge-Highlanders but kuyabe kufunakala ukuthi lathi senze ama-courses awe-administration ukuthi singene ehofisini. Akusikho ukuthi nxa wadlala ibhola sungangena nje ehofisini. Kuyafuna ukuthi la ube kwazi ukuqeqeshe ezintweni zoku administrator because kuningi okunye ozahlangana lakho okungafanani lebhora we-administration ozahlangana lakho. Kodwa kuhle nxa ule administration ungumdlali webhora uke wadlala ibhora uzabamba ngcono kulabanye ngoba wena wazi indawo zonke zombili.
Unathayi Moyo kulezi nsuku ngumphathi wabafana abadlala i-Highlanders Bhoso. Ikamela ngu-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikhansile yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwedolobho kwezinye indawo, lendlela izikolo zekhansile eziphathwa ngayo. Yasidinga isisombululo kulokho. sizwe eziphathelane lamasiko abasakhulayo ezokholo lezemidlalo kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukulalela uhlelo lwethu lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ukusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.